ikhiye na TV enikwe United nguhulumende weZimbabwe eminyakeni emibili edluleyo. Sithanda ukubonga umongameli President Edwin Mnangagwa nguhulumende omutsha we-New Transition ngokuvula ama-airways ukwenzela ukuthi kube lama TV station amaningi. Namhlanje siqalise ukuthi si-broadcast okugcweleyo 24 hours.
Lisakaza lingaphi kwendawo moyo njalo lifinyelela ngaphi kwelizwe?
Si-podcast sikobulawayo ePioneer House. Si-podcast yena ilizwe lonke sisebenzisa okuthiwa i-DPT i-digital television. Uhulumende useyenze amadecoder amasha azabe elemashini ukuthi awezimbabwe ayinkluda i-ZBC, i-ZTN, i-KTV, i-NRTV, i-TKNA TV, ama-TV amasha.
Ngaphandle kwendlela osuziqambile, ezinye njalo yini indlela lapho umsakazo wenu ongatholakala khona?
Tholakale ku-Azam TV. I-Azam TV abaningi bayayazi ukuthi it's a popular platform esebenzela kakhulu East Africa, kubo Tanzania, Kenya, siyakhonale. Leyi yi-platform ekhompyutha kakhulu nale esijayele eZimbabwe le-South othiwa i-DSTV. Kodwa yona sikhethe yona ngenxa yokuthi ilobu pan-African phakathi isebenza kakhulu ukugcwalisa iseze kubuntu bethu njengama-African. So sitholakale khonapho.
I-Kiona TV ikhangelele ukukhipha inhlelo eziqondane lani. Njalo kuyini okulenze lakhetha ibizo lokuthi Kiona TV?
In terms of i-content, i-content yethu esiyabe siyenza i-content owawuqala ezakwenza ukuthi ifundise abantu Zimbabwe ukuthi iZimbabwe ilizwe labantu abehlukelekileyo ngemihlobo, kodwa abafuze basebenze bonke besebenzela ingqubekela phambili yelizwe yeZimbabwe. Sikhethe ukusebenzisa ibala elithi Kiona TV ukuthi kube libizo lethu. Sikhethe kuvela kulanguage eyamasuthu. Isisuthu ngesinye samalanguages eZimbabwe esikhulunywa eGwanda ukuthiwa yi-minority languages, kodwa sibone kuqakathekile ukuthi let's ensure that we amplify i-voice of everyone by using ulimi lwethu olu-indigenous ukuthi sinike ibizo ku-station ethu Kiona TV.
Kutshoni khonoku ukubana isitishi lesi ngesokuqala esikamabonakude esisakaza sikobulawayo?
Yes, lokhu esathola uzibuthe mabe yonke isitishi sakuqala esikobulawayo. Uyakhumbula futhi ukuthi ngomunye walaba ababa abokuqala ukuthi bayenze umsakazo wakobulawayo okuthiwa iSky Network. Sengomunye wakuqala ukuthi ngenze i-TV station eyakobulawayo. Ibulawayo siyazi sonke ukuthi ngesilungu kuthiwa yiyo okuthiwa yi-cultural hub yeZimbabwe. Kuthangene kwaxubana bonke abantu abamasiko, ama-languages atshiyeneyo, abemgido, abamafilimu batholakala khonale. Esikwenzayo nangesitiji sekulesi yikuthi sithathe leli talent elikobulawayo silixubane sel-talent elitholakala iZimbabwe yonke ukwenzela ukuthi kube lama-productions lamafilimu asiwakobulawayo engena elizwe lonke. Siyi-TV station yeZimbabwe yonke, kodwa si-broadcaster sikobulawayo. Funa ukugcizelela ukuthi abantu abaningi bengezwa kuthiwa kulento ethile esikwenzela kobulawayo sebethi hhayi le yinto yemandebeleni kuphela. Leyi yi-project yelizwe leZimbabwe, i-broadcaster ibobulawayo ngoba ibulawayo yingxenye yelizwe leZimbabwe.